Into yokuqala ukuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe ngitshole lamasosha lamapolisa akahodi lutho kuliqiniso ukuthi bayalamba. Yikho ke dina sithi amasosha lamasingu 7 kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuli zabo zizisuthe. Ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe, amabutho kawashiwo amabandla wemaphathi. Ngalokho afounder enza umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professionally. Ngalokho thina esisisi singake sakhomenta kaningi ngalokho kuthiwo ngubaba uMnangagwa, upresident weZANU-PF nopresident welizwe, ngoba sengumuntu okhampenayo. Sefuna ukuthi amapolisa namabutho nama-civil servants adle ithemba, ngoba ngitsho le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilo ukwelo akula. Wapromisa abantu imisebenzi 2,000 akuna. Yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali la masotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasota abe nethemba, bamfake esikhundleni ngoba bathembisa uludu lenyosi phambilini babone yise. Konke lokhu kuzadala i-unrest. Njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo 4.5 le kakula lutho olubambekayo, engakhampeni ngamanga. Thina abe-CCC asikhampeni sifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi njani singena within 100 days amasotha amapolisa ama-civil servants abantu dibelile iholo labo liyabe selingcono lalokhu ukuhola imali yezigcili.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo siyibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawathemba yini amasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kube lalokho esikubone kukhetho olwedluleyo?
Inyoni ilomkhalelo yalo. uMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke esithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu kube nodlame. Asisamthembi ngoba sithe ama-by-elections nama-elections adlulileyo amasotsha abulala abantu eHarare mhlaka 1st August babethunywe ngubani njengoba laye vele ngaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThungweza eManyane abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.